abafundisi bamabandla athiyeneyo ezokholo, abalandeli babo kanye labezinye inhlangothi zempilo, bathe gwaqa eLight City Hall koBulawayo namhlanje ngenjongo yokuthandazela idolobho leli. Umeya wakoBulawayo uMnumzana Solomon Mguni uhle wathatha leli thuba lokuchasisa ngesimo samanzi esisemadamini anathwa yileli dolobho.
Angizange ngikwanise ukuthi ukulibona umnyaka wokuqala. Ngiyabonga uNkulunkulu osigcine njengedolobho, usigcine kuhle kakhulu. Ngalowo mthandazo ka-2020, asiceleni kuNkulunkulu ngoba idolobho lakoBulawayo lapha amadamu yethu ayiku-34.75%. Lapha amanye amadamu amabili angasasebenziyo, anjengemzingwane le-aphanyema. Insiza iku-37.71%, iNyankuni yona iku-51.72%.
Idolobho lakoBulawayo libhekane lodubo olukhulu lokusilela kwamanzi ngenxa yokuba amadamu awatholanga amanzi eneleyo. Izakhamuzi ziqeda insuku ezine kusiya kwezinhlanu zingela amanzi aphuma empompini, njalo izikotho eziningi emalokitshini azisebenzi. Umeli weZimbabwe Council of Churches uMnumzana Lazarus Mpande kanye uthi isimo esikhona emphakathini yiso esenze babuthane ukuze bacele kuNkulunkulu ngoba lokhu sokungaphezu kwamandla abo.
Injongo ukuthi sibe la umthwalo webandla wokuthandaza, thandazela isimo somphakathi, ikakhulu sibhekane lokuswelakala kwezulu. Ukuswelakala kwezulu kuyinkinga ngoba izinto eziningi zizowonakala, amanzi okunatha, izinyamazana, abantu nje jikelele kuzaba lohlupho. Silokujabula-ke ukuthi le njongo asihambisani kwendawo, sesiyibeke kuNkulunkulu ukuthi asisize namadamu ethu.
UMnumzana Promise Nyathi, umfundisi webandla le-Church of Christ, uthi ulusizi ngoba intsha ayiphatheke emhlanganweni enjengale ephathelane lentuthuko yedolobho labo.
Into edanisayo ukuthi imihlangano enje isuka-ke ingene ngabantu abadala kuphela, kanti abatsha bayekela izinto lezi bathi ngezabadala. Kodwa-ke ngiyananzelela ukuthi-ke ikusasa ngelabatsha, ikusasa ngelabontanga okumele bazilungisele uBulawayo wabo ngendlela abayithandayo. Ngoba abadala laba izikhathi zabo sezisondele zokuthi basuke emhlabeni.
Omunye wabafundisi abakade bekulumbuthano uMnumzana Gilbert Mzenzi Vabasa uncome ukuqoqwa kwalumbuthano.
Kube kuhle ukuthi sihlangane namhlanje sithandazela umuzi wakoBulawayo. Singabantu bakoBulawayo sisuka ezabelweni ezehlukeneyo, sikhonza ngendlela ezehlukeneyo, singabemuli ezihlukeneyo, kodwa simanyene ngoBulawayo munye. Sithandazile, sikhalile kuThixo, siphendukile, sicele izulu kakhulukazi, izulu amanzi ngoba amanzi ayimpilo.
Abafundisi baveze ukuzimisela kwabo ukuthi bathandazele idolobho lakoBulawayo ukuze kube lokuthula njalo lithuthuke. Ngesizathu sokuthi idolobho likhangelane lodubo olukhulu lokusilela kwamanzi, bakhala ngokuthi umsebenzi wonke enhlangothini zonke zempilo uyaphazamiseka nxa kungela manzi, okungabuyisela muva imizamo yonke yokuthuthukisa leli dolobho. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.